isadake isecretary babuyela bezimbabwe bana bezokhangela belungiselela isummit ezayenziwa lapha kwelakithi okuye isummit lapha umongameli wethu azathatha over khona i-chairmanship ye-SADC okuyinto vele eyenziwayo lapha emazweni ethu awe-SADC lawo ukubana omongameli bamazwe lawa bantshintshana ukuba ngomgcini sihlalo welozeni we-SADC le. So lokhu kutshengisela ukubana i-SADC lamanye amazwe sesimuve phambili siya phambili sesilungiselela ngokukhangela ukubana sithuthukise njani ilizwe le.
Kodwa-ke phela golide abantu bakhala lapha bakhala kakhulu xa sikhangela into zokhetho lezi, but isadiki ibalekela iqiniso la loko sibumgcina sihlalo lokhu akulamsebenzi lokhu
okungenamsebenzi yikho ukukhala kunoku isabe sifuna ukwenza kulokuthi sithuthukise ilizwe lethu sivuse umkhonomi wethu ngoba lizopha lethu sonke lilungelo lethu sonke even abe-opposition bona umsebenzi wabo ukuthi ngabe babuya le-alternative ubana bethu right thina nxa kubhende lapha sibona ngani ngabe sihamba ngale ndlela nxa kungahambi kuhle lapha sibona ngani ngabe kwenziwa ngale ndlela yiwo umsebenzi wabo hashi ukubana bebehlala befuna ukukhala ngokhetho osoludlulile kona iproblem bekuthi ukhetho balufuna ukuthi bethi kona lulungile nxa kuyibo abanqobileyo kuphela okungayisiko kona nxa usiye ekhethweni kule mpumela ezimbili isenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa nxa unqobile thaba ubusuphuma ekuthabeni uxhase ukulungisa ilizwe nxa unqotshiwe ye ungakhala akuyaleshwa kodwa khala phela ubusunjani ungasalahla imbeleko ubuye silungise ilizwe sindawonye yikho kumele kwenzakale khonokho.
Kodwa-ke phela lapha bathi ukukhala ezimbabwe kuyafana le mbuzi ekhale ilanda amakhanka ngoba kula muntu oza kulalela kuyaphelela endleleni nje.
Inkinga ekhona yokuthi kona abakazi beke bebe yi-opposition eyake yafaka ama-solutions etafuleni kuthi hhayi lokhu kuba njekobe ngale ndlela ngabe sikwenza ngale ndlela ngoba yiyo injongo ekuba le-opposition it's a government in waiting it's like i-shadow government okusho ukuthi kona kumele ngabe bathi kona bona hhayi nxa i-exchange rate ibheda imikanje so ngabe siyenza ngale ndlela and then kubonakala ukuthi hawu amaso abo ayasebenza for sure yikho kuthengisel hayi oshiwa abantu laba abathembekile ukuthi kona singabafaka bangayenza into enjani elo mkantsho engcono kodwa bona okwabo kuphela yikuhlala bekhala kuphela yikuhlala beswola kuphela bengaprofi any solution so loko mina ngibona ngathi akakusisizi ngalutho ngitsho.